soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke iyimali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawa.
Ibandla le-MRP lithi lizancedisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili.
Bekuyindlela esicabanga ukuthi sinathekele lento endimidlenzo sikithina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa bhekhi i-political power esisibalekele evasinsi kwaphatha umbuso izanu nge-MDC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanispala waqatsha inkampani ethiwa 23 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokupaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abachayeli sebezahlawula imali engamadola eMelika alithumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola eMelika afika phose amakhulu amane US$352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukhansili wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke iyimali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukhansili na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-trend parking ngaphabanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya likampani la izathola ingxanyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini, kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-trend parking ngaphambanisanga abazangiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zipakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi, sokungavu lamathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcinise befumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadale imali nxa intengo yakhona kumbe inhlawulo yakhona iphezulu. Kuzabangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize nxa kuthi kuyimali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngabe NGO idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga nyazi kanti ukuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama prepaid parking disk kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezichecheneyo uthi songathenga isigaba seviki uthenga isigaba semaviki amabili uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka uyimali ethize yokuthi uthole lechechenqe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi koBulawayo kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi ngizwile besithi khona kulama zone achecheneyo ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80 ngenxa nginakana abantu abaningi le mali abayiholi benginakana ukuthi nga kuyathi kuqoqwe emhlangano loZulu ukukhulunyiswane angazinxe kwenziwa bewangukutha kodwa umnakano wami bengisingxenye kumele ukukhulunyiswane ungabona uZulu engani kathathekanga ngendaba ezinje kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye lendlela lapho kungahlanganwa khona
umnumzana Michael Mdladlandi weni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho weMatabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi siyimathebelelengu and imijeni besithi thina yimthwakazi kungaba yindlela esingabisa back i-political power esesibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu nge-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedingalutho. Sinanzelela ukuthi umnotho wemathebeleni le mijeni udliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngabe yonke into nje enzakalayo ugoqela ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatisha angayisiwo ukobakibo konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs ngoba yikho lapho kule power khona abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto ngoba sike sesiphile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele sibakhulumele silungise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko lo liyalivele liwukhulume kuyini elibona ingani kungaguquka ngalesi sikhathi njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathengisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kweleZimbabwe ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kahle beHarare elapho kuvela khona ama-problems abo. So thina siyenza okuthiwa yi-political education ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngaphi njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaka ababatshela ngenhlupho zabo langendlela yokuthi kumele sizizonke njani sindawona.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by elections lina elithe alincintisi kulo akusoze kuphazamise yini lokho abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akusuke kubaphazamisa ngoba i-by election leyidwethu thina siyikhangele sayibona ukuthi iZANU-PF iprepare kakhulu u-2023 njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho thina singazikhupha ngakho kungasikhiphe endleleni yethu kumbe ngithi ku-main target yethu ku-demoralize abantu ngoba sizananzela ukuthi i-history isibonisa ukuthi iZANU-PF ayiluzaluza ama-by elections kule sposo sabo abayenza ngaso and aso mistake ukuthi babize nje kusasele umnyaka owodwa ukuthi kubuya ama-election zengabizwana so thina akula ndlela okungasiphambanisela ngayo abantu ngoba vele intshumayelo yethu ingasityela abantu ngomzabalazo wethu i-more on ku-problem solving than ukube sikhuluma nje ipolitics engikhoyo so mina ngicabanga ukuthi hhayi ngendlela esenza ngayo le sihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo and i-by-election lithi asonto singathona sizihlupha ngayo ngoba into ezenzakala nje idlule kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project ukuthi sikhuthaze abantu bazwisise njalo barejista ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-Mthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni le-Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe yiZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligcitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland lakwezinye izigaba njalo ezingabe ezilodubo olufana naye abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies ukuyarejista ukuvota akulandile party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile. Thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu beyevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu bezveki sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okule ndawo zokuthi ba-register khona. Njalo sifuna ukucela abantu bezveki abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza lezveki sikhangele ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote vapha sizatho bani kahle kahle?
Udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phana kumele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili, bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila, sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona, sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutsho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo anto siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu. Njalo kulabasha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota.
Umfundisi uSeni Sibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluzakwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMathebeleland South lapho sezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagesi esigabeni seUzumba Marambafungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa egcekeza umtshina wetransformer. Okwamanje selitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Balaleli, sonke lisapoti Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlayele enhliziyweni enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyisiyakwazi sizwa abasezwe efika ebangeni lokuthukana. I-Studio 7 wena kahle kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama-supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ngasimsola kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into eyenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kucine sokuthukwana. Njengomunye engimzwe ethuka nje ethuka lowo baba le thimu le MDCT, kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo uMqondisi, indaba kababa uMoyo uMqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke. Ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe, ngoba kufuna ebekuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leyokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa-ke nxa engaba ku-member of parliament kumbe lakho ku-member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Wonke nje athi abona ukuthi ungakhangela i-team yabomama omakhulu Dr. Fukuzani Khuphe obabo Monsora, hayi ngabantu abaseboreni labona kingazihluphi ngabo, ngabantu abaseboreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyingi-draw 0-0, yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi wala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, uMonsora kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, kodwa bathi wala abantu babo akulalutho lapha lingayo kuswa ngumlilo wama-newspaper lo, ngabantu abangala msebenzi lapha. Asiwayekeni benjalo kuphela.
Benjani lapha ku-Studio 7? Lapha uZimbabwe siyaphila kakhulu, sibonile ukuphela imali. Siyakhala ukuthi uhulumende khona ayesenzela izinto ezinhle, ngoba singajasi imfuni yabona ngisimba abalalo kwanje kwagidi. Indaba ekhona nje ukuthi kwakhona ngeZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona futhi usibona izinto zingcono. Fika laphana unkomo wafa, izinto zazadakwa kakhulu futhi sikhangela unkomo ekhona, sala umgabo ekhona ekhokhelela abantu kayenda kathesi umgabo ekhona, izinto bezingcono. Fika lapha uMnangagwa abekhona ayengupresidenti ekhokhelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina-ke ngifuna ukuthi nje laba abakhona kungale phambili bekhokhelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise silizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo. Nje ngabeka uMozambique beli lizwe singazilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asiqiniseni ilizwe lethu ngokuthula asisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi lizwe lilungisekwe nisufuna izinti naye ukuthi liulwe naye ukuthi ukhulumeleyo iqiniso en umuntu efuna ukuthi lizwe libe lihle ngiyabonga ngalama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moore hhayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zakhamuzi bezimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kade sangenelwa yimambe endlini kwezenjani abantwana babulaleweli imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zezimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lwezimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadale othitsha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotitsha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatitsha like likhulume ngohulumende kade aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele sowalithatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka sikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufa ikuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale ceda kwapho liyabhadala i-school fees se-term epheleleyo linabantwana bengafundanga i-term epheleleyo kanti lisiyakoloda yini kuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hhayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembuleni aleke lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo libulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zezimbabwe enough is enough kalifunguzeli uchamisa futhi eliyenzele hhayi lo titsha laye liyenzele hhayi khona mani sokutumathi mazimbabwe
sanibona sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi ba-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emngceleni wegwanda lesigodini siyangiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba unkala noncube bekhuluma ekhuluma unkala ekhuluma noncube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelelenje besho ukuthi imathepelelenje ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaidriki usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambanene siyisizwe sasemathepelelenje ngoba imathepelelenje isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathepelelenje sibambanene kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emajepelelensi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bakugcina befunda ilimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma nge-freedom uthi yena unge-freedom awusiyipolitiki no i-freedom but awusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathepelelenje uthi bahlala phansi bayi-about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathepelelenje isalele emuva kakhulu imathepelelenje ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-Studio 7 linilisakaza njengoba zinjalo benethemba liphephile emkhuhlaneni obhubhane lolo lugcwele umhlaba mna ngubhanda moyo kukulilima West Plumtree Ward 9 Makhulela mina okungizwisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela ama-politician bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakala ayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivete ilizwe liyangapi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty, kana ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwile, abantwana bezimbago bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala abakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka, izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike. Mina ngendlela embona i-strike ifanele amateacher engabuyi ezikolweni, ehlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza. Ngingabi mude kakhulu, ngiyabonga. Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi. Kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulo mnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba ye-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe, hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa Fact Checking, linhlanganiso ithi njengesibonelo, uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18-wheeler, kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Siqoqele landela ezombusazo weleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona ama-Democrats lapha enze lokhu okuthiwa nge-football i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Bona kodwa kade bevelele ngani these things that told them otherwise. Then here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating, go right wing media, as which they were already making excuses. And then my job numbers, they surpass everything. So with that kind of local by Elana, but now they said they'll be revising down or revising that January report number, which is common too.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni, ningazuka kutsho lokuniphi. Kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje, mina ngathi the only difficulty engathi khona kathesi i-violation of First Amendment, free speech, where these people are weaponizing any and everything. And you see no president all around who can push back, only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But by the new constituency, NKUL is greatly threatened by the current rhetoric. So how to relate even in the Putin in the Ukraine in the others. So even the team here, I trust the team, it was your inside.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, lisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhatalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angama-$300 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo ayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandhi.